sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Ni vuka njani mtokazo omuhle siyalamukela kumsakazi we-Studio 7 namhlanje ngolwesibili mhlaka 6 Lwezi 2018. Igama lami ngu-Kips Dube. Endabeni zethu namhlanje, sokulesitimela esithola abantu edolobheni lakoBulawayo esilenhlawulo ephansi kule mijova.
Ngingakhuluma-ke lezacamile esize ngathi hhayi bona bathaba kakhulu ngesitimela leso singele ngoba imali yomjova bebengasayikwanisi.
Amavinkili amaningi abika eqhubeka esala ukwamukela imali yamabhondi kanye leyama-RTGS esithi afuna idola lemelika kuphela.
Ama-RTGS kumbe ama-bond note asamukelwa yi-market. Lapha-ke engani ayamukelwa khona, hhayi into engiyangibona iyabe ikhuphukile sibile kummangalisayo.
Abantu bethulela iStudio 7 nababhekane lakho nsuku zonke.
Inkinga thina esinayo kahle kahle yokuswelakala inkxaso evela kuhulumeni wethu. Uhulumeni wethu akasenzeli lutho, imigwaqo akasenzeli, amanzi akasenzeli.
Namhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esisebenza eBrithani.
Okunye engikwenzayo yikugqugquzela amalungelo abantu, lokhu esikubiza ngokuthi ama-human rights. Yikho engigqugquzela ngakho, ngiphatheka ngakho kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi liyathokoza ngokuthi isitimela senkampani ye-National Railways of Zimbabwe sesiqalisile ukuthwala abantu edolobheni lakoBulawayo njalo imbadalo yaso iphansi kule mijova. Isitimela lesi esiqalele umsebenzi izolo sithwala abantu sisuka esigodlweni ngo-5:35 ekuseni sifika koBulawayo ngo-7 o'clock. Sidlula ezitishini ezise-Green Roofs, Luveve, Culture Park Level Crossing, Entumbane, Nguboyenza, Popoma, Lewesgate andubana siye kuma kuleliwe edolobheni. Isiphathamandla sebandla le-MDC uMnumzana Colette Ndlovu owake kwaba ngumkhansela elokitshini le-Cultural Park oxoxele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 izolo ntambama uthi lanxa kulenyathela elihle elithethwe nguloliwe kulengxaki ezithile okufanele zilungiswe.
Isitimela siqalisile sibili i-Culture Park, ngoba i-Culture Park iba i-Culture Park Luveve. So-ke siqalisile namhlanje ukuthwala abantu ekuseni. Lakathesi ntambama sithwalile njalo sesisuka laba e-town. Ngingakhuluma-ke lezakhamizi ezithize zathi hhayi bona bathaba kakhulu ngesitimela leso singele ngoba imali yomjova bebengasayikwanisi. Ngenxa yokuthi imjova ikhwelile bona kabakhwezelwanga imali. So kuyabahlupha kakhulu le bhajeti yakhona nje ukuthi pokuthiwa phakathi kwesikhathi nje into sikhwelile kathesi bona bekhangelela ukuthi bahola yona le imali engazange ivele itshintshe lokho behola imali efanayo kodwa izinto ziyakhwela. So kukhanya ngapha esayidini lokuthi bakade baye emsebenzini, hhayi njengezakhamuzi bathi bona hhayi kuyabancedisa kakhulu.
Siyasiza ukuthi sibuye ekuseni kakhulu njalo singabe sithatha isikhathi eside ukufika edolobheni.
Yebo, bekhala ngakho khona lokhu ukuthi isikhathi sabo siya ngoba kuthiwa kulama-stops amaningi ukuthi ngabe sisuka khonapha e-Country Park besiyafika etown yabona siyabe sime ka-4. So siyaphuza, siyabaphuzisa abaningi ukuthi bafike, but intheleyana yinto elungisekayo ukuthi nje kungadingwa abakhokheli bahambe bayekhuluma labo ukuthi khona hhayi besicela nje ukuthi li-adjust isikhathi senu kube isikhathi esinje njalo kube lama-bustop amalutshwane kungaphongumanje njenge-bustop ye-M4. Sibangangezelela amakhanda ezitimela ukuthi khona esinye sihambe esinye sisale sidobha njalo kwenye indawo kube njalo njalo nje njengokwenza kwezinye indawo kusebenza khona ezitimela ngoba lokhani ukuthi khona bahambe sibesima yonke indawo kuyada ukuthi kuphuze ngoba ngase simile ukuthi sisukume kuthatha isikhathi.
Zona ziphila njani izakhamizi zeCountry Park khona ngapho leluveve ukulandela ukukhwela kwentengo ezigoqela imchova lokunye lokudla lakho konke.
Ngiyakusela umuntu okwanisa ukuphila, abantu bebephila ngoba bangathini emhlabeni kodwa ngendlela izinto ezikhwele ngayo. Ngikhuluma namhlanje mina ngibenile khona kwabanye sibethe uyo uzobona kwathiwe umuntu bezakalayo. I2KG yetshukele isenza $3. So besithi sizaphila njani. Kodwa ke sasesithi njengobana bona ababaye babasikhokhelayo babethe sike sime sibone. Kakula muntu othokozayo ngempilo lesi esiyiphila kathesi ngendlela izinto ezikhwela ngayo. Isinkwa kathesi i-$6 from dollar. Kusho ukuthi intengo yezinto zonke zikhwelile i-cooking oil kayehla.
Lo ngumnumzana Colleton Dlovu isiphathamandla sebandlale MDC owayengukhansila weCountry Park sixoxe laye ekoBulawayo. Amavinkili amaningi abikwa eqhubeka esala ukwamukela imali yamabond kanye lama-RTGS esithi afuna idola leMelika kuphela. Amanye amavinkili abamba abantu ngamandla ukuthi bathenge enye impahla ukwenzela ukuthi bavunyelwe ukuthenga impahla esilelayo efana lamafutha okupheka kanye nechukela. Le yinto esolwa kakhulu nginobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU uMnumzana Jafet Moyo.
Ama-RTGS kumbe ama-bond note asamukelwa yi-market. Lapha-ke engani ayamukelwa khona hayi. Intengo yangkhona iyabe ikhuphukile sibili kummangalisayo ngapha-ke iholo lingazange likhuphuke. So izisebenzi ngokuningi bazo ziyala-ke limali ngokuthi phela ama-services kungaba ngodokotela, izibhedlela, ukudla sibili endaweni ezithize uthola babisela nje i-American dollar. So thina simi lezi sisebenzi esikukhulumayo ukuthi kuthola ezisebenzi. Kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende angacatshi ngomunwe. Imakethi yetshoyo ukuthi imali esebenzayo phakathi kwelizwe yiphi. Njengoba nje sasivele sitshile ekuqaleni ukuthi imali le ayi-introducayo izaxotsha-ke imali enhle. Yikwese sikubona ukuthi yona i-American dollar-ke isebenza iyefunakalayo, ayibambeki, ayitholakali. Ayikho nje abaqhathi besithi manje lithi bona lizakhola nge-American dollar sizayithatha kuphi. Sibaphendula ngokuthi ingani ama-services enu ingani liwabizela nge-American dollars. Yikho nje izisebenzi zisithi zifuna ke i-American dollars.
Ngike ngakhuluma lomunye obesithi ungene kwe-shopisi efuna ukuthenga ichukela watshelwa ukubana nxa efuna lelo chukela i-2KG kumele athenge impahla e-$5. Into ebahileyo yini le?
Kuyasethusa ke khonokho ukuthi nje kwenzakala nje uhulumende ekhangele. Singazi ukuthi kule inspection ekhona yini kumbe kuyavunyelwa yini. Lami nje okwamanje ngiphuma ko-TDM okwamanje. Ithukela ke ayikho eshelfini. Ithukela ke isethibini. Ngathi lapha kubhadalelwa ku-point of sale. Uqala ke uthenge izinto ezithize ezifika ke imali efika $15 bathi ke sungathola ke ichukela. Asikwazi ukuthi lokhu ama-retailers bakuthatha kuphi kodwa ke kwenzakala nje nawo abomthetho bakukhangele nje bazenzela nje into abafunayo abanikazi bezinto zayo. So kubhahile ke okwamanje ukuthi abantu sebethathelwa imali akade bengayilungiselelanga ukuyisebenzisa. Nangu phela ubuvele wena uphethe imali yesinkwa usubadwa ngamandla ke ukuthi udobhe lokungaba kuyini okufika kumbe $5 kumbe $10. akukho ku budget yakho ke lokhu osokubanjwa ngamandla ukuthi kutheke kodwa ke kubhahile ke okwamanje ukuthi abantu sebesetshwa bethengiswa izinto kade bengasifuni ngokuthi kufanele bethole kumbe ngamafutha kungaba yisinkwa kumbe kungaba yithukela
kodwa kulolu daba singasola uhulumende yini kumbe bona abamavinkili babaphambanisayo lapha
antsho nje sithi ngumuzi ngamuzi ulomthetho phela antsho laba abantu nje nxabe operator uyaphiwa phela ilayisensi antsho ilayisensi iyakutshela phela ukuthi uzakwenzani uzathengisa njani nxa ke usuzakwephula ke umthetho ke sithi ke laba aba-enforcement phela ama-inspection abakunika ke ilayisensi kufanele phela bengeneni nxa umuzi ungalamthetho ke baba izinto zingonakala nampu phela sesikubona ke abamabhizinisi ke sebezenzela phela abakufunayo bethathela abantu izimali ezikhwameni kuliqiniso sibili ukuthi otshontshayo kasohulumende ngababhizinisi esikutshoyo thina yikuthi bathi nje obanika amalayisensi ngubani phela kuso sokufanele phela angenele phela amelele ke uZulu ongalamandla ukuthi usupractisa okungayisikho okukulayisensi yakho
ngamanye amazwi lingathanda ukubona yini abenza lokho behluthunelwa lawo malayisensi bewathathelwa
nxa kuyikuthi ilayisensi ithi khona ikunika ke ilungelo lokuthengisa liyakunika ke lama rules imithetho ukuthi uthengisa njani nxa ungephula ke ayikho ukuthi khona uyathathelwa uthi wena awuyifuni leyo license sikhangeleleke abamabhizinisi ukuthi kena ngesibhungu singathi babe ethical
umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele we-ZCTU ubekhuluma ecingweni lontukamini Nkomo we-Studio 7 eseHarare sikesibone okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namhlanje iphephandaba le-Chronicle libika ukuthi uhulumende usefuna ukuthengisa ama-shares akukampani ye-Olivine Industries elungisa amafutha okupheka uhulumende ufuna ukusebenzisa imali le ukwenzela ukuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe iphephandaba le-Herald libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa okweleGini uzama ukuthola usekelo emazweni athiyeneyo ukuthi kwesule izijezo zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF ngamazwi asentshonalanga agoqela elemelika iphephandaba leZimbabweni libika ukuthi inhlanganiso ye-Nimbe Trust ikhangelelwe ukuya embukisweni wezamasiko kwelemolokhongo lesine omunye walabo abazabe besemcimbini lo ngumlingisi olodumo uNqobezitha Dube iphephandaba leZimbabwe Mail libika ukuthi umnumzana Godfrey Gandawa wayengumsekeli wohlangothi lukahulumende lwezemfundo ephezulu uyadingwa ngamapholisa kulandela ukwehluleka kwakhe kokuthi ayethoniswa icala emthethwandaba lokucatshangelwa ukuthi weba imali efika phose inkulungwane ezingamakhulu amane uGandawa wayengumsekeli kaprofesa Jonathan Moyo okuthiwa kulesandla ekuqambuleni kwemali le yeZimdef eyasetshenziswa ngesikhathi kusenziwa imihlangano kankosikazi Grace Mugabe
le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC
sasilehlanga likaZulu lemilayezelo yenu phela sifisa ukuthi lisithumezele konke lifisa ukusithumezela khona yena kuWhatsApp khona manje ufithizele lokho kuthatha amazwi ube susithumezela ke ofisa ukuthi sikuzwe ulelungelo lokuthi ukhulume konke okufisayo ungathuki muntu ungakwenza konke khonokho nxa surekhodile usithumezele ke kunombolo leyi 1-202-465-0318 akesizwe ukuthi bathini namhlanje abanye abantu abasithumezele imilayezelo
Salimbona ngumofathi Ncube mihlala emkholokwe esigabeni saseplantry. Inkinga thina esinayo kahle kahle yokuswelakala inxaso evela kuhulumeni wethu. Uhulumeni wethu akasenzeli lutho, imigwaqo akasenzeli, amanzi akasenzeli, logetsi awukho sendaweni yaseplantry. So kunzima kakhulu ukuthi khona sithi sinohulumende ongasenzeli lutho, okuyinto ezayenza ukuthi nokusekela uhulumende okhona singamsekeli. Asikwazi ukusekela uhulumende ongasenzeli lutho. Siyacela kakhulu ukuthi mangabe uhulumende engowentando yeningi, ayenzele abantu bonke ngokufana, asebenzele abantu. Ma kungabe akakwanisi ukusebenzela abantu, okuhle ukuthi bona kumele abantu bahlangane bakwazi ukumsusa, bafake umhulumende ozasebenzela abantu. Esikucelayo ukuthi i-province ne-province noma ngama-border gate noma yini, yonke imali etholakala lapho isebenzele abantu bakuleyo ndawo. Asifuni ukuthi emathekeleleni mangabe kutholakala imali ihanjiswe ithathwe nguhulumende iye eHarare iyephucukise eHarare. Sifuna imali zasemathekeleleni, ma-border gate, matsiloji, kuphi bed bridge ayisebenzele emathebeleleni. Sibone imigwaqo yakhona ithuthukiswa yonke, kube kuhle endaweni yasemathebeleni, ngoba iningi imali esiyibhadalayo mazingena izimoto ziyabhadala, but zihamba kuphi? Emagorogorweni, emagorongeni, ngere zifuleni, ziyaphuka imoto zabantu, kubuhlungu kanjalo. Mangabe engafuni ukusiza uhulumende wethu, uyena ngokucabanga kwakhe ngembono yakama-advisors akhe athini, acabanga ukuthi sizamvotela? Phela singeke sivotele umuntu ongasisizi ngalutho. Cela ukuthi uhulumende acabangele abantu kakhulu emathekeleleni, sebencindezele kwenele. Asicela ukuthi kube lo tshintsho. Ma ngabe angakwanisi, sizakwazi ukuvota, simvotele out, sikwazi ukuthola umhulumende osebenzela ilizwe laseZimbabwe, ongasebenzeli uhlangothi. Siyabonga.
Ngiyabingelela emsakazweni we-Studio 7 okhulumayelo nkosi yaziwa semancubeni osegolo wamanje wazoqhamuka le emagezeni. Eyi, kunenkinga ngendaba zasekhaya eZimbabwe. Siyasebenza kodwa imali yakhona layo ayinganani. Ma uthumele ekhaya bakutshela ukuthi akusakwani lutho, ngoba into seziyabiza, zikhuphuke kakhulu, sezithengiswa ngaphandle emkambo lo i-black market, kunzima ngempela. Okwamanje sesicabangayo futhi akusasizi ukuthumela imali, ngcono ukuthumela yona igrocery, and then le grocery yakhona iyabiza. Ma uthumela womalaysia usizi ngempela lo lwesikilo, into yasekhaya isuke i-affecte nathi thina esingapha ngaphandle, ngoba kuba sekumele ukuthi imali naleyo itholayo ithumele eningi, kanti nangapha egoli sihleli siyarenta siyadla, iy'ngane ziyafunda. Hayi, kunzima, impilo esiyiphila inzima kakhulu, and ibangelwa yilo sizizwa ngalo eZimbabwe. Asazi ukuthi kwenzakala kanjani, ngoba izanu leyo iyalela ukuphuma esikhundleni, kusho ukuthi siyahlupheka nje size siye kufa. Kubuhlungu kakhulu ukuba ngumuntu waseZimbabwe, kubuhlungu. Angazi ukuthi izano le ingakubona kanjani, izwele abantu iyekele ukuhluphekisa. Ngiyabonga Studio 7.
Lezi-ke izizalwane zaseZimbabwe ezisithumezele imilayezelo etshiyeneyo, silethemba lokuthi lani izathumeze yenu phela. Lingakhohlwa, uyasithumezela ke kuwhatsapp inombolo ithi 0101 202 465 0318.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPlexidus Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe, ilizwe leCameroon lizama ukuhlenga abantwana besikolo lomphathi wabo abafika phose amathumi ayisificaminambili abathunjwe ngamalocaja. Ilizwe leMelika selifake njalo izijezo zenoto kwele Iran kulandela ukwethulwa ngumongameli Donald Trump wavimba isivumelwano sokumisa ukulolonga izikhali zenyukliya esenziwa ngowaye ngumongameli uMnumzana Barack Obama. Mahlabezulu lamhla-ke kuhlandla lethu lapho sikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe ngokuthi baphila njani njalo bangaphi abantu-ke abeZimbabwe. Silobawa-ke uMnumzana Thembani Dube okhala ngale-ke e-UK. Baba Dube, kunjani?
Hayi, ngiyaphila baba Dube.
Yes, akwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyathokoza ukuba sehlelweni lolu.
Ye, usunomnyaka emngalani uhlala khona ngapha ebhilijani?
Hayi, simningi, hayi, simnjengeyichebecheba sokulesi khathi mbijani.
Awuboni-ke, so uyasebenza labantwana bonke bakhona?
Yes, yes.
Ye, akutsho-ke ukuthi wena uwenzani khona ngapho?
Sisebenza kwezempilakahle.
Singathi kukhona okunye okwenzayo ngaphandle kwakhonokho?
Okunye engikwenzayo yikugqugquzela amalungelo abantu, lokhu esikubiza ngokuthi ama-human rights. Ikho engigqugquzela ngakho, ngiphatheka ngakho kakhulu.
Singathi uyenzani nxa ungajula khonapho baba?
Ukukhangela nje izinto ezijiyeneyo zamalungelo abantu, sisebenza kule i-organization e-ACT 1893, towards the Human Rights Restoration Movement. Sikhangele amalungelo abantu bakithi beMatabele and sikhangela izinto nje ezijiyeneyo ezamalungelo, amabhizimusi, amalungelo empilakahle, amalungelo okufunda, amalungelo nje ajiyeneyo kuze kuyefika kumalungelo-ke aphathelane lombhuqazi wesizwe lesi eyaziwa kakhulu ngokuthi i-ground genocide.
Yes, ngathi-ke nxa singabamba khonokho-ke ngamafishane ukuthi selikujove kanganani, sizokuthiwa-ke lo baba uMzila Ndlovu wekhonakhona ngapho lijove kanjani?
Hayi, sikujove kuhle kakhulu ngoba njengenhlanganiso sivela kude kakhulu sivela ekutheni saqala sikumthokazi review.com senza nje sikhangelela ukuthi abantu babe lethuba lokukhuluma ngezinto ezibahluphayo kwelamathebele and siqela-ke ekutheni siphathise ezintweni eziningi ezijiyeneyo emathebele and ezifana lokuqaqela igadade ukuthumela amabhasi ukuthi aye kwele emhlahlandlela nxa kulabo umzilikazi day isikhumbuzo senkosi yakuqala. Izinto ezinjalo nje ezijiyeneyo ukusebenzelana lale iqembu leli le-South Africa elikhuluma ngombhuqazwe we-ground ele-theatre uloyiko. Ngokunjalo-ke silama-programs uyinhlelo eziningi ezijiyeneyo ukuthi sithanda ukuthi kube le nhlelo eziyabe lokhu ziqhubeka siya phambili. Olunye lolo luhlelo-ke yilo lolu olokuthi bekulo mhlangano umbhuqazwe umayelana nombhuqazwe. Sake sawuzama umhlangano lowo ngabo-May kodwa sehluleka, sasizama ukuthi sibise udabengwa kulomzila bobabili. Sehluleka-ke kwaba lezinto ezingazange zihambe kuhle. Kodwa-ke khathesi sizamile futhi ngokunjalo ukuthi sibabise lapha beze kodwa-ke sasiphumelela ukuthi silethe umzila.
Ye, kulokhu khonapho-ke kulokhu khonapho-ke Dube, singathi-ke siyabona isikhathi sesingani sesihambile sibili. Nxa ungavala khonapho-ke ungatsho ukuthi ukulwela ilungelo labantu kunzima kanganani, sicela ukuthanga ngamafishanisweni.
Into enzima kakhulu, ikakhulu nxa abantu kunzima ukuthi baphatheke. So umsebenzi uba mkhulu kakhulu. Kodwa-ke hayi, abantu bakithi sebeqalisa ukuphatheka kuyinto enhle. Umsebenzi lo odlulileyo kusitshengisela ukuthi abantu bakithi bayaphatheka kakhulu. So sithabile njenge-organization ukuthi hhayi umsebenzi wenziwe, sesikhangeleleke eminye imisebenzi ezobuya sesiya phambili.
Again, sizwa kwethu baba Dube siyabonga kakhulu. Ntathele lithuba ukuthi ngibonge ubaba uThembani Dube okhona ngale ke eBlithani. Ungathola kusasa baba Dube.
Hayi, ngiyabonga baba Gibbs.
Kulokhetho oluyakwenziwa eMelika kusasa, ake sizwe ke ukuthi unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu uthini ngokhetho lwangkhona.
Abantu balapha bayakhangela ukuthi izinto abazivotelayo kuyini. Abanye bangakhangela ukuthi hayi, mina ngivotela ukuthi ngibe le-health insurance enganeleyo njengomuntu osekhulile kumbe umuntu ovele ezigulela. So bengezwa okhuluma ngokuthi mina ngizalenzela lokhu njengalokho Obama Care ikhanya ngani ngalesi sikhathi sokuvota yiyo efuqa abantu abaningi.
So siyabona sibili ukuthi kathesi ama-Republicans yiwo azibambe esidukwini nxa sikhangela i-Senate le-Congress. So ke ubona ngani kuyaguquka yini khonokho?
Mina ngibona ngani kuzaguquka njalo ngendlela abantu abafuthelene ngayo. Kuzakuba lekunye esiza ukuthi kuzathatha abantu bengakunanzeleli. Kodwa njenge-Congress njengoba besitsho nje ukuthi hayi kuzaguquka. Okungacaci kahle i-Senate.
Kungasala i-Senate lokhu ibanjwe ngama-Republicans kuyabe kusitshoni khonokho.
Okuqakathekileyo ukuthi i-Congress ingabanjwa ngama-Democrats. So kusiba le-balance mbijana. Kancane nje ukuthi kungabi yilokho kade kuvele kuyikho khona ukuthi ngama-Republicans i-Congress ngama-Republicans i-Senate e-White House futhi kungama-Republicans. Lokhana kuyehlisa indlela abantu abamele ukuthi babe behlolisisa ngayo ukuthi abantu bayabusa kuhle na. Kathesi angisabona ukuthi nxa ama-Republicans angawina i-Congress azaba lapho ukubamba u-President phezulu leyokuthi ha ungaza kukwenze lokhu okade ukwenza nxa kade liyini lonke nje i-government zontathu from Congress to Senate ne-White House. Nambona ngani kuzanceda kakhulu.
Unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye eseSeattle khonapha ke eWashington. Sike siphonga ukuthi sizwiseke nje kancane esiyabe silakho kusasa nxa sesikhangele ezomculo.
Ukwenzeka ngiyazama ukuyenzisa ngomsebenzi ngalo ngomculo ukuze ngibone lapho kuzofaka khona ngoba isimo sesinzima kakhulu.
Ye, umculo singathi-ke iqembu lakho libizwa ngokuthiwa kuyini?
Iqembu lami libizwa kuthiwa i-Divine Worshippers. I-albhamu yami ithi You Will Reign inama-tracks ayi-10, it's a 10-track album. Iproduce ngu-Khosa Chuma, ufounder and leader of Khosa and the Pilgrims, lapho ke ngicula khona ngi-backing vocalist. Then wathi ubona something in me, wangiproducer. Then one feature in most of the songs and whoever I became vocalist is my producer and is my mentor.
Yes, not in Gomez Corner, is it? Lapha singathi uhlabela ngani Ntombendala?
Leli cilo lithi ngiyazi ukhona emhleni wami. Leli cilo ngicela ukuthi umhleki wami ukhona emhlabeni esingilapho ekhona ngaze kube njani kube yilezi nyakanyaka ezivungavunga kodwa umhleki wami ukhona ukungivikela kukho konke. Icilo leli licilo engithanda kakhulu engathi ngikhula ngicula esonteni ku-church choir and umama was my leader ku-church choir and ngathi ngicula layo futhi hayi ukuthi mama abone ukuthi lapha angifaka khona kanye lafika angivele faka u-albhamu yami
aaangifaka
leli cula.
Ye, leli-ke ulilalele njalo. Ye, sizathi siqhubeke-ke lo nonoza kusasa-ke lo kuthiwa ngunonoza. Liyamazi yini kumba limazi abamaziyo phela lisiphostele khonapha ku-Facebook lisitshe ukuthi ungubani. Sakakehluka nokuthi ngibale-ke khonokho-ke kade kukhokhela namhlanje sokulesitimela esithola abantu edolobheni lakobulawayo esilenhlawulo ephansi okudlula imjova. Siliqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngu-Gift Dube.